Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuNtulikazi 2019 na hikama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amafutha akhwela ngesigephelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhwezwe ngoba imtengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho apha ahle akhwela. Kodwa akwezikile akhwezwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 point from last week.
Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhuphule njalo intengo yephetulo letizile.
Kusamele kucaciswe kucaciswa into zonakele kathi so grey angels wamaphuma lapha ngomatch into sisesiqedile angazi ukuthi kwahamba njani okunyokoba ngamanyala ngayi withdraw umhlaba wonke jikelele ngayi withdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile.
Ngakolunye uhlangothi uzulu ukhala ngokukhuphuka kwentengo yechukela lokunye okuchiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla lukhuphule njalo intengo yephetulo ledizili okwesibili amaviki elandelelana. Ugatsha lolu luthi ilita eyodwa yephetulo isikhwele yaya ku-$7.55 isuka ku-$7.47. Njalo idizili yona ikhuphuke isuka ku-$7.10 yaya ku-$7.22. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yechukela izolo. Abantu abaningi bayakhala ngokukhwela kwentengo yezinto mahlayana lokhu njalo bathi ukukhuphuka kwamafutha kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinye izinto ezitolo. Siqhume incwethi ecubungula izenotho umnumzana Regishoko.
Amafutha akhwela ngeviki ephelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhwezwe ngoba imtengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho apha ahle akhwela. Kodwa akwezikile akhwezwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 points from last week. So i-4 points yana isi-incorporate ku-price ye-fuel ikubona kusenzakala kukhweza. Lakho kwenzekala sikhangelele ndaba njalo iyethukela. Ithukela lonke interbank rate yaqalisayo saletha izimdola yakhishisa i-multi-currency siyivala ngenyanga ephelileyo. Ithukela ibingareviewa i-price kuthi kubana belokhu besebenza ngesitoku sakudala. Bareviewe i-price kathesi sebengena kurete yikhona yikho kuzayenzakala. And kwenzakala kwalokhu sikhayelela ukuthi kube kusenzakala okwesikhathi sesiye ukuthi ama-rate exchange rate aseconvergile yikho sakuba ne-stability in terms of pricing.
Nxa sikhangela lintengo ngedola lemelika singathi iyimalini?
Nxa sikhangela vele nge-exchange rate ekhona lama-prices esiwo leZimbabwe. Ifuyo leZimbabwe ngempela ilokhu ngaphansi isilokhu esithi i-85 cents. Khona vele ngompela kufuze siyikhangele lithi ifuyo eZimbabwe ngoba ngesikhathi se-US dollar siyithenga ngedola elita. So nakathesi ilokhu isachiphile in terms of izimdola okubana ukuthi i-government ngokwayo ilokhu isafaka okuncane okuncediseni ukuletha ifuyo ngoba ilokhu isachiphile. Lakho kwenza kudonsele ukubana kube nzima ngoba i-government ayilandlela ekwenza i-foreign currency ngaphandle kokuthathana leyo elethwa ngama-export. Okunye okungayenzakala ukuthi singabe sikhangelela ukuthi njengoba ubaba umthuli kusasa azayenza khona i-supplementary budget njalo a-reviewe i-economic policy in terms of ukuthi sesifike ngaphi siyanga. Bengikhangelela ukuthi yikho lapho azalifull liberalize akhiphe i-subsidy ye-government ku-fuel. Kuhle kube ka-1 sesibekwazi ukuthi i-fuel i-$10 or $11 a litre. Yikho khona sibekwazi ukuthi yikho sizakuba nakho for the next 6 months, 8 months ungaplaneka lula kulokuthi sibe sivuka umsuku zonke sikhweza sama ukuthedelele eduzane senza mbijana mbijana.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukuswelakala kwemali kanye lokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokuthiye uZulu weZimbabwe esebunzimeni obukhulu. Kubika uBathabile Masuku.
Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ichukela lisuka kumadola ayesichiya galombili lisiyaphose kumadola angamachumi amabili $17.22 kuthi amafutha ezimota asuke ku $7.47 esiya ku $7.55 iphetulo. Ngalokho umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo into engamukelekanga kweZimbabwe.
Ukudula kwezinto kulokho kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ichukela, impuphu lakho konke okuphilisa abantu. Yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu weZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto. Ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
I-cash these days ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esabe senza amabhizimusi, so uyakwanisa wona ukuthi into yangikhona ayabe ifuna ukuyenza or i-business oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bonke bayabuya le eco-cash. And kuya kuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyase kunzima because ikheshi yangikhona yabuyithenga ngabo 40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi ucharge ama-customers i-40% yonaleyo or 35% ivele bayabesala. So indaba ekheshi leyo yadihlupha kakhulu, ungaze uhambe ebhenki you can spend the whole day ulayinile, but after that bayakunika just a small amount of cash. So indaba ekheshi leyo yindaba athi sisilimaza kakhulu thina abantu abakubusiness.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni isakhamuzi sakobulawayo uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babengani balokudla ngudla ngunxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana okwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenge athenge. Okunye sikuthi uethenge ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenge ukuthi efuna i-cash back ngenxa yokuthi le cash yangikhona ayitholakali. So kucina kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela engani bayatshontshe, kanti bona bengatshontshi labo badinga iy'ndlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenge ukuze utholeke i-cash back, and lanxa uthenge izinto zangikhona into zangikhona zikhwele ukuzathola ukuthi uthenge into encane kodwa kufuna imali, kuthetha imali eningi eqeda lapho kwakuphele i-cash back encane, osokusenza ukuthi kube ngani kuloku uphithizele emashopu lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Ah, bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hayi akula nto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulayi kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ichukela nge-$17.50 sho $20 ichukela, hayi bakithi, hayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga ngoba ngiyaphekani, futhi shuwa. Hayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. sithwele nzima sho, hayi hayi, imama wase-country park ngapha la manzi lawo vele ayahlupha sithwele, hayi bakithi.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni, bethi lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abalobi bezingwalo lamhlanje baveze ukukhathazeka ngokwehla kohlonzi lwengwalo ezilotshwa ngabalobi asebegijimisa imali lokudinda amabhuku abo bezimele agcine ephuma ephambanisekile. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi owenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazidindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi, amanye agcina esethulwa elokunenge okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Piri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo zabo inkinga.
Uthi usiya ko publisher iwinto zawo obhala ngazo ziyinkinga, into ezingavunyelwa, into ezisabekayo, lawe besabe ngoba bala amabhodi abo, lawe besabe ukuthi abantu bazakuthi kanti sokunjani. Uvithi vele abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lezimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihla-fihla kakuphuma.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo elamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa ke okuthiwa i-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundisa ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe kwele Zambia usikhiqa mfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesitonga lama toka leya abatholakala ke ngezansi yeZambia. Uthi ke kuqathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhalwe phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho on documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep civil. That's why I study lay siyenza ukuthi sikwanise ukweza deep literature ya culture ya technologies that they have ukuthi zibhalwe abantwana esikoleni babale ba develop interest ya culture yesto.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi, lolwazi lwendulo kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke kube kungwalo lolu lwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelane labalobi abalolwazi ukuze la mabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunengi.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathesi uGrey Angels wamaphuma lapha ngoMatch, into sesiqedile, angazi ukuthi kwahamba njani okunye okwaba ngamanyala. Ngayi-withdraw umhlaba wonke jikelele, ngawithdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile, ngawithdraw imali yahambe nengi, kodwa kathesi sokulungiswa. Akuvele, kusamele kucace, ye umuntu abuze kwindlela ibuzwa kwabaphambili.
Abalobi bathi kubuyelwe kundlela zakudala, abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku, lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe hathi ukuzenzela wedwa, njalo abhadale abahleli kudinga njalo labazokwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers. Ingcwetshe eziningi ebezikulo umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebele minyaka bekulo umsebenzi bakhona, njalo banengi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Eita eita ola mthwakazo muhle okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapha kwelemelika. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo kunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu bakwele Hong Kong becothoza umthetho osahluzwa edale lephalamende okuthi obotshwa kulelo lizwe kumele ayethonisiswa kwele China kuqhubekela phambili. Kufe izibotshwa ezingamashumi amahlanu lasikhombisa ekuqhamukeni kodlakela ejele le-Altamira kwele Brazil izolo. Lolo dlakela lubikwa luqalwe ngesinye isibotshwa esilumathise umlilo esinye isitokisi ebesigcwele ezinye izibotshwa. Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube alethe inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe kusasa, lapho esethola umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-Midterm Fiscal Policy Review Statement and Supplementary Budget. Wostandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa labo somabhizimusi abezombusazwe, ingcwethi esicubungula ezombusazwe kanye lezakhamizi ngalolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi impilo isilukhuni elizweni, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, amafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi usilela, njalo le misebenzi ingatholakali. Umnumzana Busisa Moyo, ongusomabhizimusi, uthi kuningi abakhangelele ukuthi kwethulwe ngumnumzana Ncube kusasa ngoba amabhizimusi awasasebenzi ngemfanelo.
Ye, ayisikhangeleleyo ukuthi uzasethulela sibili ukuthi umkhonomi uyangaphi. Njengabosomabhizimisi thina sikhangelane lokulungiswa kwezinto ezithengwayo nyanga ngenyanga ezifana namafutha lesepa. Kodwa isikubona ukuthi abantu kabasela mali. Into esizilingisayo thina lapha sesihlala ezitolo lapha zingahambi zingathengwa ngenxa yokuthi abantu imiholo yabo iphansi kakhulu. So sikhangelele ukuthi uminista uprofessor Mthuli uzakuxakulula njani ukuthi abantu ikakhulu laba abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants ukuthi bangathola nje abachathekele nje mbijana ukuthi sibone umkhonomi usuhamba. Abantu bethenga into ezilungiswayo. Kodwa siyazi ukuthi lapha ekuqaliseni komnyaka kade bekhangelele ukuthi indaba le eyomkambo lo aphandle esithi parallel market ungabalekiwe usiyagatshana, wayezama ukuthi akubambe lowo msebenzi sesusebenze sawufenza sakuqeda. Ngakho-ke sesikhangele ukuthi ukuqheliswa komkhonomi sizakuhambisa njani, sizawuqhelisa njani umkhonomi lowo ngoba siphansi kakhulu. Thina njengamakampani kathesi yathola ukuthi engxenye sisebenza amalanga amabili ngevili. Asikho kusebenza okuhle khonokho kwenza ukuthi into zingaphumi kuhle, njalo intengo yazo lokuthi imali esiyisebenzisayo ukuzilungisa lezi zinto iyesuke ibe phezulu. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi siqhelisa njani, ikwesiyabe sikukhangela thina ukuthi uzawuqhelisa na, kumbe siyabe siloku sizulazula siphansi sinje.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo, Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uthi kufanele inhlelo zikahulumende ziguqule impilo yabantu bona abathwele amagabha avuzayo.
Bengangena kwenye ishopu lapha ngathenga ichukela $10 into kade siyithenga ngama-dollar something. Ongenza ngibe lokhu ngikhuluma njalo ukuthi imali yezisebenzi kayikhwelanga. Ngo-2016 bebevele bezikhwela ama-500, ngo-2017 bezikhwela ama-500, ngo-2018 lokhu njalo, ngo-2019. But osokukhona ukuthi izinto sezisuke zamultiplier mbe zakhwezwa nge-times 10. So iholo lezisebenzi seligugudekile. Kufana lokuthi uthathe into umuntu kade ayithenga nge-$10 kathesi ufana lokuthi useyithenga nge-$100 kodwa iholo lakhe kaliguqukanga. Isifiso zikaZulu ukuthi ngabe ukuthi uhulumende uba lo mlando wokuthi anqande ukukhwela kwentengo ukuze abantu benelise ukuthi babe lakho ukuthenga.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inhlelo zikahulumende zilakho ukusebenza zithuthukise umnotho welizwe.
Ngibona ngani ithemba sizalizwa khonapho eliphakululela akuphetheyo yena uminisa, ngoba imisebenzi yonke le nguye obeyisebenza ekhanda usebenza ye ekhuluma lathi sigcwayisana, kodwa umuntu sibili obengumchayeli womsebenzi wonke lo obusenzwa kusukisela September unyaka odlulileyo nguye obewusebenza esixwayisa ukuthi lapha siyalapha siyalapha. Sesibona ukuthi hhayi i-parallel bucket yayichaye kubo 15 kathesi siyehlile engxenye sikubo 10, so umsebenzi wakhe sewuqedile. Kathesi sesikhangela ukuthi ekusebenzeni, ekulimeni, ekugebheni imigodi lapho siqhelisa njani. Yikho sifuna ukuzwa kathesi ukuthi siyaqhelisa njani, ngoba impilo siyayithola khonapho ekuqheleni komkhonomi. Nxa kunciphile kunje akulanto enhle esiyibonayo. Sikhangelele ukuthi uzasikhombisela athi lapho sikuqhelisa kanje, sikuqhelisa kanje, sibone ukuthi ekupheleni komnyaka siyabe sesihamba lapho kukhanya khona.
Ibandla le-MDC lona lithi uhulumende sokufanele avume ukuthi uyehlulekile, njalo ilizwe selifuna ukuhlengwa kwesiphangephange nge-state of emergency ngokuswelakala kwamagetsi lamafutha okusebenzisa. Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi uhulumende kufanele aguqule indlela abusa ngayo ukwenzela ukuthi amanye amazwe amthembe etshale imali yawo elizweni ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe zizawulungisa umnotho welizwe, njalo sokulobufakazi balokhu. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abaseMelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship sabeqiba ke elolu hlelo. Kustudio zethu lamhlanje lapha sivele nhlanhla sethekelelwe ngabanengi babo, njalo omunye wabo nguThandekile Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo mamoyo.
Ngiyabonga, salibonani.
Ye, ungasichasisela ukuthi ubungaphi kahle kahle ubukuyiphi iyunivesi, njalo beluhamba njani lolu hlelo?
Mina bengise Indiana University, State of Indiana. So siqale sise campus yabo ese Indianapolis. Bale campus encane nje khona ngale sahlala khona for amaviki amabili. Sase sisuka saya ku campus yakwenkulu ekuthiwa kuse Bloomington. So Indiana lapha besikhona kungani kusemakhaya America sikho edolobheni kangako.
Mhm. Siyazi kunengi zinengi sifunde belisifunda bekule isifundo ze business ze bizimusi kube lezinye ezama NGO. Wena ubukulipi ihlandla, njalo kuyini okumqoka ukufundile?
Mina bengikuhlandla elama NGO ngoba bakuthatha ukuthi into engizibhalayo zikhangelele ama human rights, yikho ngangena khona. So bengihlanganela laba abalama NGO.
Mhm. Okugodwa okumqoka okufundileyo kuyi.
Engikufundileyo ukuthi amazwe wonke anje jikelele alenkinga ezifana nayo. So sibuya lapha thina sasicabanga ukuthi hayi sizofundiswa ngabantu beMelika ukuthi sisolve njani inhlupho zethu, kodwa engikubonile ukuthi hayi labo balazo inhlupho zabo, so besincedisana nje ukuthi singabonisana njani. Sengifunda ukuthi nxa mbuyele ekhaya singakhangeleli ukuthi ukhona omunye ozasisiza, ama solutions kumele aphume kithi sizilungisele indubo zethu.
Mhm. Abanye abangathanda ukungena kulelo hlelo abasekhaya abasakhulayo abafana lawe, kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Engabaxwayisa ngakho ukuthi uhlelo lo lukhangelele abantu abalento abayenzayo lapha abahlala khona ukunceda abanye abantu. Kungabe kungumuntu obhalayo, obhala izinto ezihlupha abanye, kungabe kungumuntu ole program yakhe ayiqalisileyo ele problem ayisolvayo. So nxa umuntu esazi ukuthi kukhona kwenzayo kumbe angakwenza ukuthuthukisa indawo la ahlala khona, enga apply lela uhlelo lolu. Nxa umuntu uyaplaya njalo adinga umuntu ongamsiza ngokuthi abhale njani iapplication yakhe, ngoba iapplication yakhona inzima ifuna ukuncediswana.
Seligqiba lolu hlelo ubuyela nje ekhaya na sufika uvula iNGO yakho, inhlanganiso yakho ezimeleyo, kumbuza qhubeka ubhala, kuyini ozakwenza?
Hayi, mina iNGO ngizachiyela abanye bekwenze. Mina okwami engikuthandayo yikubhala, and indaba engibhala ngayo indaba yeGugurawundi. So nxa ngele khaya ngiyaqhubeka ngibhala ngayo, sizama ukubonisana ukuthi into le yenzakala elizweni lethu singancedisana njani ukuthi ihlungulu ikhangelwe, sikhulumisane ngayo sihambeni phambili.
Kungani lubalulekile kangaka kuwe udaba lweGugurawundi?
Lubalulekile ngoba mina ekhaya kusekezi eMatopo, so ngilabantu abanengi engibaziyo ababulawayo ngesikhathi seGugurawundi. Mina ngangingakazalwi senzakala iGugurawundi, kodwa ngilezihlobo zami ezafayo, ngilabo gogo bami abalabantwana abafayo ngaleso sikhathi. So yinto ehlukuluza abantu engiphila labo, njalo ngifisa ukuthi nga kungenzakala abantu bethole ukuthula emoyeni yabo.
Ibhalagwe abantu abatshona besizwa ngayo, imbongi zikhuluma ngayo, abahlabeleli bekhuluma ngayo, abalobi bekhuluma ngayo, wena uyazi kahle ngoba uvela khona endaweni.
Ngiyazi kahle, njalo ngilesihlobo esasisebhalagwe esaphumayo, ngazibonela ngamamehlo ukuthi abantu abaphuma kuleyo ndawo baphambaniseka kangakanani.
Siyazi ubaba uMnangagwa umongameli welizwe uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba. Ubona kule nqubela phambili yini? Kuyakhanya ukuthi impela uhulumende uphezu kwalo.
Ngiyake ngikuzwe besithi baphezu kwakho lokho, kodwa mina ngombono wami ngaba phezu kwakho okweqiniso. Ngaba cela abantu abahlutshwa yile ndaba yeGugurawundi bebe yibo abahamba phambili ngokuthi bafuna ukuncedwa ngani. Angiboni kule ngqondo mina ukuthi umuntu onguye oaccusedwayo ukuthi waphambanisa abantu aphinde abe nguye obeya phambili ngokuthi sikulungise kanjani, engabuzanga bona labo abaaffected.
Mhm, mamobe kukuhle kube lawe kuhlelo. Siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla nxa uphenduka kanje eZimbabwe ekuliviki.
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle.
Siyabonga balaleli loge bekunguthandekile moyo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwanele olivalelisayo Muntunga Milinko malikhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho uMike Webber azakhuluma khona labanye abakulolu hlelo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.